Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngiyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 29 kuNcwabakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Bekuphithizela namuhla abafundi abaloba imihloliso lonyaka bebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Kodwa ababalisi bathi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba abanamali. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi kutholakale njalo abedlula ikhulu 131 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yi-COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezedlula ezine 4,390. Asebebanjwe lomkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu elilamatshumi edlula amabili 124,367. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 21,373. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lantathu 12,986. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili ezilengxenye 2,513,353. Asebehlatshwe esibili bedlula isigidi esisodwa esilengxenye 1,596,381. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abafundi bamabhodingi abaloba imihloliso lonyaka sebebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Abanye bonke abafundi bazavula mhlaka 6 ngeviki ezayo. Kodwa abanye ababalisi bakhala ngokuthi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba iholo labo liphansi. Bathi uhulumende kumele abuyisele iholo labo lapho elalikhona engakalehlisi ku-$540. Bathi njalo ukuvulwa kwezikolo kufaka abafundi kanye labo engozini ye-COVID-19 ngoba uhulumende kathathanga wonke amanyathelo okuvikela lumkhuhlane ezikolo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUZI ithi ababalisi kanye loZulu kumele bagqoke ezibomvu kusasa ngendlela yokutshengisa uhulumende ukuthi umumo mubi kwezemfundo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Uhulumeni uthi izikolo ziyavulwa kusasa ngoba bekhona abafuna ukubajabulisa. Empeleni izikolo ukuze zivulwe kuvuleke kahle ukuthi abadala bebe bezilungiselele ukubhadala amafizi lokuthengela abantwana ukudla ikakhulu abama-boarding ngoba sekufundwa abantwana bebhadala ifizi babuye bathengele ukudla. Uyengezelela kulokhu abakunikezwa izikolo. Ababalisi kumele bebe lemali yabo yokuthi badle esemsebenzini njengoba sebebuyele emsebenzini bachiyele imuli zabo njengoba bengahlali lazo babuye babhadalele abantwana ifizi babahambise ezikolo. Kungabe kuyinhlekisa enkulu kakhulu ukuthi mina ngivuke kusasa ngifundisa abantwana bamanye amadoda ayenelisileyo ukubhadala ifizi enelisa ukubathiyela ukudla mina bami besele bekhala belamba ngoba ingekho imali yokuthi ngibathengele lokho kudla.
Njengoba likhala ngodaba lweholo lizabuyela yini emsebenzini kusasa?
Kumanje umbalisi uhola imali engafikiyo ku-$250. Ngokunjalo sithi thina uhulumende kabisele iholo lethu, hayi ukuthi asikhwezele umholo, sakhuluma ngokuthi kabisele iholo lethu leliyana esasilihola. Kusasa ngomvulo, ngomvulo obomvu, i-red money, lapho esikhuthaza khona ukuthi wonke umbalisi kungenani lokuba ngwe-athuzi, wonke umuntu ozizwa ekhathazekile ngokuwa kwezinga lokufunda eZimbabwe avunule okubomvu ukuze sibonise uhulumende ukuthi sokule ngozi ekhona emfundweni yethu. Mhlawumbe ngabona abantu begqoke okubomvu layayithuka. Ababalisi labakhalala umsebenzi, ababalisi bathi kabenelisi ukuya emsebenzini. Asikhalala umsebenzi kodwa kasenelisi ukuya emsebenzini.
Umnumzana Themba kuye moyo ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende ulungiselele ukuvulwa kwezikolo njalo uthethe wonke amanyathelo okuvikela ababalisi labafundi kumkhuhlane we-COVID-19. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya athi wethule umbiko namuhla exwayisa abantu ukuthi bakhulumisane nxa kulokungavumelani, athi ukusebenzisa udlakela. Unyathi wazise ngezehlakalo ezintathu ezivalisa esomsolwa webhikita uWilliam Kuwanda owetheswa icala lokutshaya uyise wambulala mhlaka 24 kulinyanga esithi nguye omfakela umnyama. Kulotakuzwa Msimanga owesanyathi njalo obikwa etshaye umntwana oleminyaka elitshumi lasithupha uJustina Sakala wafa emethesa icala lokungaziphathi. Omunye njalo umsolwa uShem Zorwa wetheswa icala lokubulala uFilimon Mudzinge besetshwaleni. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
UNkulunkulu njengomdali nguyolamandla ukuthi athathe impilo kumbe umphefumulo womuntu. Ukukhipha umphefumulo womunye umuntu kumbe ukubulala umuntu kayisiso sisombululo ngoba ngemva kwalokho wena njengomuntu oyabe ukwenzile ususele ulesigwebo esakuqala esakho esokuzithonisela emphefumulweni. Okwesibili suza kuyathonisiswa yimithetho yelizwe ugcine ufele ejele kumbe udilikelwe ejele.
Kuyini elingakuxwayisa izakhamizi?
Siyaxwayisa uzulu ukubana ananzelele isikhathi esiphila phakathi kwaso. Imali izasweleka phakathi kwezimuli, ukudla kuzasweleka phakathi kwezimuli, imisebenzi izasweleka ukuthi abantu bayithole. Kodwa khonoko kakutsho ukuthi abantu babe sebevuka izidlova, babe ngabantu abalobhova, abahlukuluza abanye abahlala labo, abahlukuluza omkabo, abahlukuluza loba yiliphi ilunga lemuli, umakhelwana kumbe esinye sakhamuzi. Udubo olukhona izweni lungabangela ukuthi abantu bagcine bebone ngani ukuthi izinto zilungisiseke ukuthi omunye abulala omunye, omunye alimaza omunye. Khonoko siyakuqonqosela ukuthi kayisiso sisombululo sodubo kumbe izindubo ezingaba khona phakathi kwabantu kumbe phakathi kwezimuli. Nxa abantu bethe bahlangana lenhlupho ezibakhathazayo kumbe inhlupho ezibehlula ukuthi bazicazulule, kabadinga omunye, kungaba ngomakhelwana, kungaba ngabakhokheli bezi gaba lapho esihlala khona, kumbe inkokheli ezikhethiweyo ukuthi zizoxazulula lolo dube singabe besiphakathi kwalo, kumbe siqonde emapholiseni balayo ihofisi ekhangela ngobudlelwano babantu, abasondele khonapho abantu bazama ukuxazulula inhlupho abangaba lazo. Ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. UNkulunkulu nguye yedwa olulungelo lokuthi athathe umphefumulo womuntu njengokudala kwakhe abantu. Thina singabantu kasila lungelo lokuthi sithathe imphefumulo yabanye abantu. Ukubulalana okwenzakalayo kulezi nsuku phakathi kwezimuli, thina siyinhlanganiso siyakukhondema kakhulu, kasifuni ukuthi sikuzwe kusenzakala phakathi kwezakhamizi.
Umnumzana Thembelani Dube ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Elo lwezemaphandleni esilethulelwa inhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisane leStudio 7 namuhla sikwamadlambuzi ePlumtree. Kubika uGibbs Dube.
Izakhamizi endaweni lezi zama ukwakha indawo yokulindela yabesifazana abazithweleyo ebizwa ngesilungu ngokuthi yi-mother shelter. Unkosikazi Violet Ncube uthi sebelesikhathi eside bezama ukwakha indawo le.
Abanye abantwana bebezithwala bebancane, which is below 18 years, ogogo labo mama bebelesibindi sokuncedisa nxa sebebeletha okungekho emthethweni. Okunye okukhangelelwe ngesakhiwo se-mother shelter, abanye basuka ezindaweni ezikhatshana sebehamba phose 30 kilometers to 35 kilometers ukuze bafinyelele eklinika. Abanye abavela emavillageni akhatshana bebecela ukulindela besemizini eseduze leklinika. Shuthi khona abasizancedisa amavillage ayi-6, which is Ngotsha, Tsukuru, Phugwi, Malamu Central, Mpimbila, Tsukuru, Banungumba, labavela kwamanye amawadi afana labo ward 12, ward 7, ward 10, kanye labahlala emavillageni labo balindela khonapha kumavillage kusemaplazini le kubo village 1 up to kubo village 7 kusiyale.
Unkosikazi Silindelini Leya uthi izakhamizi ziyazama ngamandla wonke ukwakha indawo le yabesifazane.
Silobunzima kakhulu, indlu yethu sikuwindo levu, i-community yacontributa izitina, yacontributa imali yokubhadala ubilida, yacontributa yonke into efunakalayo, sebetshebe, graveli, isent, ibhizi, njalo iyabincedisa khonapho kubilida. So iprojekthi leyi sayiqalisa ngo-2013 kulokhu ingakapheli. Ubunzima esihlangana labo asila material. I-material i-community yecontributa izimali futhi zokuthi uthengwe i-material iyebhadala ubilida. So silobunzima kakhulu ukuthi indlu leyi iphele. Kathesi ku-window level asila ma window frame, akula ma windi, akula ma door frame, and isebenzisa ama double door frame ngaphandle, phakathi futhi ufunakala amanye ama door frame. So imaterial yonke le ikhangelela ukuthi iphuma kuzakhamizi emalini yona le esiyabe siyicontributa ngomuzi ngomuzi sibe sesihlanganisa ke.
Uthi kula makomiti ambalwa abonisana ngokwakha indawo le iqakatheke kakhulu.
Kule health center committee eyiyo ecubungula ezokubona phakathi ekliniki ukuthi uhamba njani, ibisinikeza le kuthiwa i-ward health team. So ama-committees lawa yi-2 ayancedisana khonapho kuyona leyo project, bebonisana ukuthi kungayenziwani. Kathesi nje izitina sezaphela, i-committe futhi siyaqalisa ukucontribute ezinye izitina nga-10,000 per i-village. Uqala sakhipha ama-6,000 per i-village, so izitina zakhona zashoda ngoba i-double wall. So sesiqalisa futhi ukuthaya izitina, sesimiswe i-COVID ngoba ayivumeli, umthetho awuvumeli ukuthi abantu bebuthane. So kule RBF eclinic imali leyo yabikhangelane labo mama abazithwele labantwana abancane. So kule 20% ephumayo khonapho la incedisa yibo abathengisamende eyasusa phansi kwaze kwaba kuyindo levy. So izakhamizi ziyabe zicontribute okunye layo, i-20% yona leyo ngekota ngekota ingangena, sebedobha labo amabegesamende kuloku kuncedisana. Siloku nzima kakhulu iproject leyo yaqalisa kudala, imali ayikho ebantwini.
Sizaxoxa lezinye izakhamizi kwesinye isigaba esifanayo ngeviki ezayo. Udaba lolu luqoqwe yimi owenu uGibbs Dube ngilapha eMaryland.
Siyabonga Gibbs. Siye kuhlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhlanje sixoxa lo Nhlanhla Moyo owenhlanganiso ye-Dot Youth. Sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana abangamantombazana bese sibancane. Nhlanhla, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho ngalolu daba.
Ngiyabonga Mike. Inkinga esilayo elizweni, inkinga ebesivele silayo, sikhangelela phansi ngenxa yokuthi ayitholakali kakhulu kumaphephandaba, ayitholakali kuma radio, ayitholakali kakhulu kubomabona kude. Indaba ezenzakala nje kumphakathi zithulwe zikhulunywe nje ukudlule ngenxa yokuthi abantu bazwisisene. Esesikubonile ukuthi abantwana bayachadiswa, abantwana bayathathwa okungekho semthethweni.
Umthetho wakwele Zimbabwe uthini ngalolu daba?
Abadala abawazi kakhulu abathanda ukuthi uchapter 5 ukhuluma kakhulu ngendaba zokuthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasitshiyagalombili akumelanga bachati. Kule ndaba le yomntwana ochadisiweyo waze wasichiya ezithwele, kungenxa yokuthi umzimba usesemncane akakhoni ukuthi azithwali for 9 months abesavelethi kuhle ngenxa yokuthi umzimba usasengumntwana. Yindaba esiphatheke ngayo kakhulu eyokuthi umthetho ungani uke walala mbijana lo mphakathi lawo ubusulele endaweni zokuthi abantwana bayachadiswa. Sesisuke sisaba kakhulu, sayile ukubambana njengomphakathi sathi thina hayi okukaMike ngokukaMike, okwami lami ngokwami.
Awusitsheleke mnumzana uZulu sokumele ayenzeni ukulungisisa lolu daba?
Kumele sibambane njengomphakathi, sikhangelisise ukuthi siyalandelisisa na umthetho njani. Lezi zinto esizenzayo kuma-communities ethu ziyahambelana yini esingathi thina ngesilunga ama-best interest of the children? Baphatheke kuhle yini abantwana? Okokuthi kungowakho umntwana oleminyaka elithumi lambili kumbe ngithi oleminyaka elithumi usungamthatha nawe na njengomzali uhlale sibili ugqoke isudo uthi wena uzohlalela phansi ukuthi umntwana uyalotsholwa? Kulula nxa sikhuluma ngazo, sikhuluma ngabanye abantu, kodwa nxa sesikhuluma sokuthatha suzifaka wena njengomuntu uzibeke wena kusimo esinjalo, ungakubona kusenza na wena ukuthi umntanakho osagqoke usayizi-2 wezicathulo usengunakazibani? Bona akulungile sibili Mike.
Sike zayenza ingxoxo lo Honorable Thembiso Nyoni, yena othe uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhathazekile kakhulu ngalolu daba njalo usebenza gadalala ukubona ukuthi udaba lolu lungalungisiswa njani ngesiphangiphangi. Ubona njani lokho?
Ngiyala mina ke lapho Mike ngosokwenzakele engathi sokuthethe kumbe umnyaka kumbe iminyaka emibili i-marriage bill le esikhuluma ngayo esithina ise le parliament sokwenziwa ama consultations ngibona sokudlule umnyaka kwenziwa ama consultations lawo kuze kube lanamuhla lokhe kungakenziwa umthetho kodwa sokuleminye imithetho ebuye ngemuva kwe bill leli yaze yayenziwa ama consultation kuma communities yadlula yaze yase parliament yadibethwa yaze yapasiswa kodwa le ekuchadiswa kwabantwana ilokhe izimele ithule ukuthi ngumlando kwahulumende njalo ngumlando wethu lati esisebenzayo nje kuma communities ukuthi sithina ukufaka ipressure mbijana sembuzo uhulumende ukuthi kanti wena ubindaba lokhe kumbile ulokhe ufuqa ezinye izinto ukuthi zihambe ngoba sizobuzahlala iminyaka leminyaka silokhe simile sicoxa ngendaba leyo sithi okunje kwenzakala kulokhe kuphelela njalo emoyeni.
Hayi nhlanhla isikhathi sesesihlwe kumangoyi silugqiba lapha uhlelo lwethu silukandaba sithanda ukubonga unhlanhla moyo ngokungena kuhlelo kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk the Connection olubalulisayo igama nguMichael. Bye-bye.
Siyabonga Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sana masiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngokudliswa kwabesilisa ngamakhosikazi abo. Kambe kwenzakala lokhu na kumbe inganekwane nje. Uze sisaziye udaba lolu sixoxele unkosikazi Siphiwe Mafusidole, uMnumzana Moven Qhelisa Ngwenya kanye loMnumzana Dennis Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Umankonjene kuthi kusiko lwakhe kaluvumi ukuba badlise amadoda.
Ithi amanguni hayi asidlisi kuyazila, asiyidlisi indoda siyidlisa ngobuhle bethu nangemzimba yethu. Sisesaba futhi ngoba kwakungabantu besikhosini ukuthi ukufelwa ngumntu nomuntu belichade lonke kwakungasilethela isinyama.
Kodwa umankonjeni uthi bakhona abesifazana abadlisa amadoda.
Ngempela ayadliswa sibili, baningi abantu abawadlisayo njalo zikhona ezinye imihlobo evele kulisiko layo. Uthi ma intombazane siyakwendiswa iyasivele iphiwe imininingana yokufika ivelisi ilungise iqinise umuzwa ekuphileni eqinisweni sibili lemathoyilethi ekhaya lapha besithi masingene erenkini longakufundiswanga kwabo lokungasisiko lakho kula kwabo ubesicogogo behlezi esambuzini laphana bekubuza ukuthi kakusuphi yini awufuni ngugavele okuncinyane uhambe uyemdlisa othathekile bathenge okunye bezithengela impuphu njengelalutho kodwa ngokuthi engqondweni la uyabe usulethemba uyafika kwenza egumeni kube ngcono uzokuthiwa kuyasebenza okunye njanjalo engxenye kuyasebenza mina ngithengisenda ugogo wami uMakhumalo wavela wangitshela ukuthi hayi ngesiko lakithi asikwenzi kasikho kwakwe ngakho ngithe loba ngihlangana lakho kwabanye loba ngikuzwa angisazange ngikulalele kumbe ngikuthande ngoba ngizitshelile ukuthi hayi asikho kwesiko lakwethu kodwa bengihlangana lakho kakhulu omama bekhuluma ngakho kodwa iningi babe bedubekile ubobaba bengahluphi vele ngxaka yikho lindaba yokudlisa
lokhu kusekelwa ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ohlala edaluka elopane.
Siyadinga ukwesiqiniseko okokuthi kathe sinxa ngabuza umuntu uyabumbona ekuhlaleni kwakhe ukuthi ubephila ayingaluphuhloko kodwa ubone sengemva kwesikhathi sethintile kuyalandelela khona ukuthi ibala lelo litholakale kumbo inkulumo leyo ibe khona singunguza kodwa ithola laliphile ukuthi naye ubani siwadliswa wayenganjana lona umuntu kwalesi sigaba hayi sephila kanzima yikho ke hayi kuyaqiniseka sikuthi kusakhona kusaphila ukuthi abantu bayadliswa.
Umnumzana Dennis Ngwenya uthi kulabo besifazane abadlisa amadoda.
Amadoda amaningi ayadliswa sivithi ngoba omama babele kukholelwa ekuthini nxa bengadinga imithi yokudlisa amadoda amadoda azantshintsha evuma ukulandela intando yabo. Abaningi omama bezwa ukuthi babefuna ukucontrola ama-resources abo baba ngenxa kuyimali then abanye abadlisa amadoda besithi bafuna ukuthi amadoda abengaphi bona abanye abafazi engazakhombisa nxa engaphuma endlini then abanye nje abadlisa amadoda umuntu esithi ufuna ukuthi indoda yenze intando yakhe ngoba omama laba kwesinye isikhathi babebuye vele ezokwenda engalandanga kuzokwakha.
Kodwa baba Ngwenya kuyasebenza yini konke khonoko?
Bakhona zinto abanye baba ukuthi uyabumazi wena esezowumuntu ophilayo kuhle kuhle sibili ngesikhathi sakhe nxa engakathathi mhlawumbe ebesithathu omunye umama usunazela i-change of behavior uthole ukuthi umuntu kasengelwana wawumazi wena kumbe mhlawumbe sengalisele ukuthutha kukhulu kakhulu usephonge uhlalisenza intando yomama lo kumbe kusesikhathi uthole ukuthi anxa phakathi kwemihlangano uthole umama sengiyokhwaza ethi angakhwaza ubaba ubabethuke ayehlale khona ningathi konke kukhanake kukutshengisa khona ukuthi hhayi kusho ukuthi imithi le iyabeisebenza.
Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besiphuka lo nkosikazi Siphiwe Mafu Sithole umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya nomnumzana Dennis Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeveki ezayo. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyabonga njalo Gibbs. Sizigqibe ngohlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sfanda.
Linjani babunkomo labalaleli? Sibongi, ngizacela ukuvula incwadi kuMateyu chapter 5 verse 17. Lithi iBhayibheli angizanga ukuzocitha amasiko lemilayo kodwa ngizogcwalisela. Usho njalo uJesu angizanga ukuzocitha amasiko lemilayo kodwa ngizogcwalisela. Simbona yena uJesu ezalwa wakhulela waphila isiko lakibo kwaJuda babesuka naye wasukwa wahamba indlela zamasiko akibo abazali bakhe nabokhokho bakhe. Yiyona uJesu simbonayo oyi-role model yithi siyiyona uJesu simbonayo. Thina namhlanje kunje emhlabeni silahlile amasiko ethu asizazi ukuthi singobani. Silahlile amasiko ethu. Yini isiko? Isiko yindlela esiyithiwe ngumdali axhumana nayo nathi. Isizwe lesizwe silamasiko aso. UNkulunkulu uxhumana laleso sizwe through amasiko aso. Once siphuma kumasiko ethu umdali kasela connection nomdali. Thina e-Afrika umfazi siyamshada siyalobola. Abamhlophe abaloboli, amandiya amafazi babalobola amadoda ngamasiko abo. That is lesiko lethu. Yilo lesixhumanisa lomdali. Yilo umdali asibona ngalo. Maningi amasiko ethu umdali asidalile wona. Namhlanje siwafulathele sithi silandele uNkulunkulu sikhonze umdali kodwa sithuka amasiko ethu. Asilaxhumano lomdali. Uthi Paul isizwe esilahla amasiko aso sifile. Uthi isizwe esilahla amasiko aso sifile. Asilamvelaphi. Asizazi ukuthi singobani. Leso sizwe siyiyoyo sifile. Ngiyalincenga bantwana bakaThixo asibuyeleni emuva lapho khokho babelima imvulinisha babephawafuli bengafundanga babenquba besilwa nezinye izizwe ngemikhonto izizwe ziphethe izibhamu kodwa babenquba amandla babebuya kuphi babebambelele kusiko lapho babengahluka lutho babephawafuli babelexhumano lomdali ngoba babebambelele kusiko lapho. Namhlanje si-powerless silahlile usiko lwethu. Asizazi ukuthi singobani. Asizazi ukuthi sibuya kuphi. Asiyazi imvelaphi zethu. Silahlile ubuthina. Unkulunkulu akakho kusizwe esingazazi. Akakho kusizwe esingazithandi ngesiko laso. Akakho kusizwe esingafuni isiko laso. Akakho umdali. Umdali ukusizwe esiluxhumano lesiko laso. Thina abantu abamnyama silahlile amasiko ethu. Sihamba ngendlela zezinye izizwe, yikho siphawulisa. Yikho zonke inhlanga izinye izizwe ziyazenzela phezu kwethu. Yikho siyizigqila zezinye izizwe. Yikho sisebenzela ezinye izizwe. Ngoba sizilahlile ukuthina, uNkulunkulu akakho nathi uma sizilahlile ukuthina. Silandeleni amasiko ethu amahle esiwadalelwe uMdali. La esasithi masicela imvulimvuli nethu. La esasithi masicela umuntu engatholi bantwana, simcela uMdali uMdali asiphendule. Asibuyeleni kumasiko ethu akade sixhumanisa loMdali. UMdali uzoshibilika sibheke. Ngiphetha uNkulunkulu wemandulo, uNkulunkulu wamandla. Ngikhuleka ngibonga ngikudumisa ngokuphakamisa Mdali. Wena uNkulunkulu owasizwe lesizwe ngesiko laso osidalele sona. Sipha amandla, sibuyele ngale ndlela osidale ngayo. Ngiyakhuleka Zulu. Amen.
Sibonge umfundisi Busani Sfanda ngohlelo vuselela umoya. Nanzi ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Bekuphithizela namuhla abafundi abaloba imihloliso lonyaka bebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Kodwa abanye ababalisi bathi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba kabalamali. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, Ngontungami Lenkomo.